Ngasikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele. Sibe sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangela eZimbabwe in particular. Amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile. Kuvulwe okuthize nje kancane kancane khona kana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Kodwa amaqhinga wonke kahulumende awukuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na?
Khonokana kuvalwa kwelizwe singathi i-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakhathesi leli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine khonokana kuyasiza kakhulu ngoba ungananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ward level asikatholi ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibekwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe ba-testa.
Inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube yi-state of emergency. Selingaphi ngalolu daba njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini?
Abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angama-24 singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Impendulo evele ehhovisini kahulumende mbe singathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhalelwe inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina kulesikunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs ngoma-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhovisi kamongameli iyawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini. Ungananzela kuqale kwakhitshwa imali engange-R10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswa enyama yendlovu ukuthi kuyelungiswa izibhorane zenyama yendlovu. Kwalandela-ke ukuthi umphathintambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayihlangani dam emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana yili dam esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi ukuthi nxa selisebenza abantu bakobulawa bangabhenefitha kakhulu uhlupho lwamanzi luphele. Emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulayi Moyo onguye okhangeleke ngogada lwezabelo okuwafika kobulawa xokusana nama-councillors kanye le-management ucutshungulwa lona lolu daba lamanzi akobulawayo. Kwaphindwa njalo kwaba le company yama-enjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ama-councillors ako-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uzancedisa uhulumende la ibikhona futhi kobulawa emalangeni asanda kwedlula. Konke khonokana thina sikuthatha njengokuthi yimpendulo yehhovisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhala njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawa sokumele udiklelwe lube-national disaster. So yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground.